Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ukujonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 lwezi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza West edalela ephalamende ukuhlawula isibambiso sebail. Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine. Ngokunqoba iqembu elimela ele-Ecuador 2-1 elimela ele-Senegal, selenelise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina eyezibaya emdlalweni namhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza West edalela ephalamende ukuhlawula isibambiso sebail. Uthe kaboni umehluko kubufakazi besicelo sakhe esitsha, njalo umbona njengomuntu ongabuya ephule njalo umthetho engakhululwa. Icala letheswayo lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali, ilunga lebandla lakhe ele-CCC likhangelelwe ukuqala ukuthethwa mhla ka-5 kaMpalakazi. Ibandla le-CCC lithi uSikhala ufela ukuthi ungumuntu webandla eliphikisayo. Sokungokwechumi uSikhala ecela ukukhululwa ngesibambiso sebail. Omunye etheswa laye icala lelicala umnumzana Godfrey Sithole, yena sowakhululwa ngesibambiso sebail. Sizweni uGift Ostalo Sizi bamsekeli wesikhulumeli se-CCC ekhuluma ngalolu daba.
Ngokwethumi kemitha ibhel onarekala ikoliwo inamza engabuyanga be-ecourt in protest against indaba yokusetshenziswa kwamadale eZimbabwe ukuadvansa amakhemikalinse. Besikhuluma namhla sibonisana ubana-ke kulezinye izinto ofanele sizithathe ama-steps of asiwayenze ngenxa yokubana kusobala namuhla for the 10th time onarekala emitha ibhel ukubana-ke silenkinga-ke ngendlela ijudiciary yeZimbabwe operate ngayo.
Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine sesicelo sikankosazana Mbayiwa esokuthi icala lakhe liyethoniswa kwele-South Africa, lapho okuthiwa kulapho azama khona ukubulala umnumzana Chiwenga. Unkosazana Mbayiwa yena uthi kasoli lutho ngendlela icala lakhe elihamba ngalo, kodwa udaniswa ukuthi inhlanganiso zabomama kazimangalaye ngesikhathi sakhe sobunzima. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala omela amalungelo abomama ngalolu daba.
Ngokwethumi kemitha ibhel onarekala ikoliwo inamza engabuyanga be-ecourt in protest against indaba yokusetshenziswa.
Abomanyano wenhlanganiso zezakhamizi ye-Residents Association for Coalition of Electoral Reforms bathi uhulumende kumele avumele ukuba isilinganiso sabesifazane abancintisa kukhetho lwamakhansili silingane labesilisa kulokuba bakhethwe ngamabandla abo phansi kohlelo le-proportional representation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
aberesa bathi uhlelo olwe proportional representation ikudlalisa imali evele ingenele ukuqhuba ukhetho olubalekileyo ukuza abakhethiweyo bamukelwe nguZulu wonke kulokuba amabizo abo abe yilawo avela kumabandla abo ezombusazwe. Isikhulumeli sereza umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngokuba uhlelo lolu lungasebenza njani.
Kumhlangano wethu wanamhlanje kade si encourage thina ama policy makers ethu ukuthi siyayemukela i proposal ekhona e 30% women's quota, kodwa sithi i proposal lay gayihambelani lalokho okusekelo sombuso welizwe, noma isekelo sombuso welizwe sikhuluma ngokwe 50-50 gender balance, kodwa bona i proposal yabo lay isinikeza kumbe inikeza abomama i-30%. So sibona ukuthi lokhu kakusoze kuyenze ukuthi sifike lapho okuthiwo khona isisekelo sombuso welizwe. Njalo thina siyakhala noma sibona ukuthi i-30% lay ibuya phezulu kwama-councillors esilawo, ama-elected councillors. Nzanika i-example ye-City of Harare ele 46 ama-wards. So thina sibona ukuthi lapha ku 46 amawards sesinikwa futhi 30% more ama councillors.
Uqhubeke sithi kumele kube lendlela esizabekwa nguhulumende ezokuba amalunga eParliamente lawe council engaxotshwa amahlayana njengalokho okwenzakala kuminyaka esanda kwedlula lapho amalunga eMDC Alliance axotshwa ngumkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora.
Lo muntu lohana sesisebenza laye siya creator that i-working relationship lo muntu yena lo. Kodwa manxa sebemkhupha ngaba saphenduki kithi ukuthi sesifuna ukukhupha kumbe ukurecola umuntu lo. Sebekho ngubhala incwadi bebodwa sebehambisa kumbe kuminister nxa engukansela kumbe ku-speaker of parliament kumbe u-president we-senate manxa engama-MPs. So thina sithi we also need that ukuthi sibe involved as the electorate because we are the ones aba-electayo abantu laba. Njalo yithi esisebenza lama councillors kumbe lama MPs lawo. Ngiyabonga.
Ukhumalo uthi ukhetho lomnyaka ozayo oka 2023 kumele lwenziwe kungeladlakela esithi inhlanganiso ezizekela umongameli Emmerson Mnangagwa ezifana le Teachers for ED, Doctors for ED, le Nurses for ED zilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo ngoba ababalisi bengabanye babantu abavame ukuba emsebenzini wokuvotisa. Ingcitshi egcubunga ezombusazwe umnumzana Rex Sachuma uthi lokho kufunwa ngaberesa kunzima ukuguqula ngoba kukusekelo sombuso. Umnumzana Felix Martha isiphathamandla se-CCC uthi bavumelana lo mbono waberesa.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yi-ZANU PF since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi. Kambe u-president enguye futhi u-president we-ZANU-PF.
Umnumzana Mabutho Moyo olilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF uthi njengebandla baqhakathekisa ukulinganisa kwamathuba wabomama labo baba
azayenza impilo zabantu zibe nganeno esizweni seZimbabwe emathebeleleni lakuzonke nje iziqindi zeZimbabwe jikelele. Akulo mphikisayo, akulo zaphikisa.
Ukunje leZimbabwe selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka 2023 olokudinga amalunga edayele eParliamente, amakhansili lomongameli welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumndondolozi Ndlovu.
China izolo lehlise eminye imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu balelo lizwe bekhonona ngokuthi izinqumo zemigoqo le zilochuku njalo ziyephula amalungelo abo. Iningi labantu emazweni aphetsheya agoqela eleMelika leCanada livakatshelene ngekhefu le-Thanksgiving kuyonale iviki. Njalo abezempilakahle bathi lokhu kulakho ukukhuphula inani labahlaselwa yi-COVID-19. Ukuze sihlaziye inyathelo leChina kanye lokuthi abantu benganqabela njani ukumemetheka kwe-COVID-19, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lwezempilakahle eBhilithane.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalendlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo, ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lomkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengave ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza, njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela i-Thanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngokuningi, ukuhlangana kwabantu ngokuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezijiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamchina, le ndlela eziningi, abantu bahlangana ngokuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge-Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yi-winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ayehlukeneyo. So umkhuhlane lowu we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu, i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khona phana. Laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokuba legciwane elinye le-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebuthene.
Lo ngumnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lwezempilakahle eBhilithane ubexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amabandla wonke amakhulu kwelemelika elama-Republicans lelama-Democrats angamalunga edalela ePhalamende leCongress izolo amanyene esola owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump ngokwenza idili lapho anxuse khona abazakalayo ukuthi balenketha bechabe ababizwa ngokuthi ngama-white nationalists abagoqela uNick Fuentes. Ilunga le-Senate elikubandla lama-Republican u-Senator Mitt Romney lomkhokheli wedale le-Senate ongowebandla lama-Democrats u-Senator Chuck Schumer balisole kakhulu leli dili. Inkulumo zokukhumisana umlotha lokuletha ukuthula kwele-Democratic Republic of Congo ziqale namhla esigodlweni sele-Kenya e-Nairobi. Umlawulankunzi kulezo nkulumo umongameli William Ruto uthi inkokheli yamazwe angempumalanga kwezwekazi le-Africa awe-East Africa Community iza kwenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ukuthula kulumhlubulo. abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukwehla kwesilinganiso sokugugudeka komnotho eseinflation ngenyanga kuyinto enhle engabe iveza imizamo yokulungisa umnotho eyafakwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwesilinganiso sokugugudeka komnotho ngenyanga sokwehlile kusiya kokuphose okubili ekhulwini i-1.8% ngenyanga kaLwezi kusuka kokuphezu kokuthathu ekhulwini i-3.2%. Lokhu kwamukelwe ngosomabhizimusi abathi bakhangelele ukuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho ngomnyaka lawo sehle. Okwamanje sikumakhulu amabili lengxenye i-255% sisuka kumakhulu aphezu kwamabili lasithupha i-268.8%. Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, umnumzana Kurai Macheza, uthi lokhu bayakwamukela ngenjabulo.
Ukwehla kwe-inflation yenyanga kuyinto yamukelekileyo kwezemabhizimusi yakwele Zimbabwe. Sikhangelele ukuthi kuhlale kunjalo. Futhi sifisa ukuthi iqhubeke isehla kuze kwehlele inflation yomnyaka eku-255%.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Thabo Ndlovu uthi lokhu kungabe kubangelwa imizamo efakwa nguhulumende kodwa akuthembisi ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi eside.
I-annual inflation lapha islowe down, kutsho ukuthi ama-prices lokhu ekhwela but kasakhweli or kasagijimi ngendlela ayegijima ngayo. Into enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibe le confidence from the business. Asingeke sathi ngoba kwenzakele kathesi kwaba ne-drop, kodwa i-drop leya sikwazi ukuthi will it be sustained into the future, especially sesihamba ku-election year.
Laloba kunjalo kulabanye osomabhizimusi abathi akulanto esiguqukile kwezomnotho welizwe ngoba yonke into ilokhe inzima, intengo yempahla lokudla kukhuphuka mihla ngemihla. Unkosikazi Nobuhle Ntuliki usomabhizimusi osakhulayo uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo kwehle ukuze umnotho welizwe lawo ubuyele endaweni.
Asikhangele ama-figures awasichazi ngoba ayisikho esikukhangeleleyo njengama-business asakhulayo. Sikhangelele ukuthi ehle futhi ngoba akulanto ephumayo. Akumnandi ukuthi sihlale sikhweza intengo isikhathi sonke. Inflation ayehle, maybe economy yethu layo isingatshintsha.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uthi konke lokhu okwenzakalayo akulethanga nguquko.
Lanxa kukhulunywa ngokuthi kube lezinguquko kwi-inflation yehla kancane, kakukathinti la kancane amaholo abantu, akukathinti la kancane impilo abayiphila usuku ngosuku, akukathinti school fees, akukathinti ukudla, akukathinti intengo yezinto ngendlela efanele esesingathi thina sokulethe inguquko enhle empilweni zabantu. Ngakho ke abantu baqhubeka behlupheka, baqhubeka bengenelisa ukuthenga izinto zonke abazidingayo, amaholo aqhubeka emancane kakhulu engenelisa ukondla abantwana.
Amanani ethulwe inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency aveze njalo ukuthi isikhwama esidingwa ngumuntu oyedwa ngenyanga kaLwezi singamadola azinkulungwane ezilithumi lantathu, i-$13,349.42, kuthi ngomfumfu besiku $13,113.95. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele. okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiyani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho. Inhlanganiso le itsho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxe lomsekeli kamgcini isihlalo wale nhlanganiso unkosikazi Patricia Jabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu, njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzifelela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha langaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelani babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, leso kubiwa-ke lapha namadoda. So kuzabandelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngiyakufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, leso kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba kuningi labo kuyabe kuthengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali leyo ayithole. Ngetshwala lobobukhona kuyanathwa kakhulu, indlela okunathwa ngayo itshwala kuvangela ukuthi futhi kube lodlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu e-gender. Sibe department ye-gender, i-department ye-gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo, ikhulumisana labo baba labo mama, babahlanganisa endaweni eyodwa, bekhuluma bekhuthaza ngokuthi lungabi lodlame lolu, lungaliwa, kukhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavuma isikhathi esiningi bathi nabo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba lathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona nabo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi kakuqondanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga, kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana, ngoba nxa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo, lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Ye, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula, silindaba naye umama echinga. Kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshaywa, hhayi zilithwana, kazilingani nalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngokunqoba njengoba iqembu elimela ele Ecuador 2-1 elimela ele Senegal selenezise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina ezibaya edlalwe namhla kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yamazwe omhlaba oqhutshelwa kwele Qatar owe World Cup 2022 kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yezibaya kumncintiswano weFIFA World Cup isiyafika komlindi yacina njengoba kusukela namhla wonke amaqembu angamachuma amathathu lambili ezabe idlala umdlalo wesithathu njalo ngokucina kusigaba sezibaya namhla kule midlalo emine emibili ngesibaya sika Group A phakathi kweEcuador leSenegal kanye lophakathi kweNetherlands leQatar kuthi eminye njalo emibili ngesibaya sika Group B lapho iWales eChina khona leEngland kuthi leIran lidlephane leUnited States of America kulokufuthela ngaphambili komdlalo weIran leUSA nyem bakuba inhlanganiso ebona ukuqutshwa komdlalo wenguqu kwelemelika ikhethe ukungasebenzisi iflegi yakwele Iran lapho ikhupha imbiko mayelana lalo umdlalo njengendlela yokutshengisa usekelo lwayo ebantwini base-Iran. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera rawuthi lokhu sokungenza kube lokufuthelana okukhulu lasemdlalweni phakathi kwabadlali.
Into eyenziwa yi-US kuyayenza kube le tension enkulu njalo sokutshengisela ukuthi kungaba kungumdlalo wenguqu kodwa sokungene ipolitics kakhulu ikanti ibhora ikhuluma ngokuthi akula politics okuzayenza ukuthi kube lokungazwisani kakhulu ikakhulu kubadlali labasekeli ababegcwele enkundleni njalo kubadlali bona ngokwabo kuhle kutshengisela ukuthi awusoze ube ngumdlalo sibili ongaba ngobungani kumbe lobungani.
Kusenjalo oyengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNomsa Boys Moyo uthi amaqembu amele izwekazi lase-Africa kumncintiswano wezwe zomhlaba kumele avikele ngcono isango nxa efuna ukuyagatshana kulo mncintiswano.
Ama-African teams ukuthi azadlulele phambili kumele bekwanise ukuvala kuhle emuva laphana ngoba uyathola ukuthi silama players ababe ngama-giant emuva but sehliwe ngedamabhola sehliwe ngesikhiwa to deal with ama-crosses ikanti nxa singakwanisa nje ukuthi simise kuhle nje i-defense yethu laphana emuva sesingadlula phambili ngoba ungakhangela okwenzakalayo ukuthi bathese ejintini singayehluleka ukudefenda ama-crosses ama-opponents always take advantage of that. Wase kungu wabani laba kwansi kuvala phansi but phezu zabakwanisa. Ikanti kumele kube opposite. Ukuthi nxa silabantu abade phakathi kwe-box ama-crosses kumele kube easy ukuthi siwadefend kulokuthi asiqalisise.
Walandela umdlalo wenguqu uWinfrey Gumede uthi ngemva kwemidlalo emibili yamaqembu aphuma e-Afrika asesimeni esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Amaqembu e-Afrika mbonani kusemandleni abo ukuthi baqhubeke bayemina. Singakhangela vele Morocco yingane ingcono la manye iGhana ile 3 points batshengisa imidlalo ochazayo badlala kakhulu lePortugal badliwa nje 3-2 kathesi bawinile 3-2 kutshengisa ukuthi labo bale power bazimisele labo ukuthi baqhubekele phambili baye ku-round of 16 so sikhangele iGhana ne-Uruguay iGhana bazefuna ukuthi ba-revenge kwenzekala ngo-2010 laphana uSuarez akhiphe ibhola ngesandla bakhuthi iphena so I think ngenye igame nje lalela ezakuchaza kakhulu ukuthi Ghana bazimise ukuthi anti bathi revenge.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu uBlessing Lunga uthi yena loba nje umncintiswano walo nyaka ule mpumela yethusa abalandeli bomdlalo amaqembu alodumo yiwaza afika kufinal.
Hayi World Cup this time ilama surprise but so far for today Senegal, Netherlands, England and USA. That's my prediction of qualification. I mean, for my luck, as the final is France and Argentina. Because Argentina now, and people lose their first game. I was lose my game. Now they are now concentrating on not winning only.
Kusasa ngolwesithathu iqembu leTunisia lizadlala leFrance emdlalweni wesibaya sika Group D kuthi eleAustralia lizadlala leDenmark eleTunisia yilo elijeke amanye engalaneni lo mklomelo wodwa njalo ukuze lidlulele phambili kuyabe sekumele litshaye leFrance ngamagoli amaningi kuthi eleAustralia leDenmark abe ngutshiki lobhanca kungela qembu elihlohlileyo. Kumidlalo yesibaya sika Group C iqembu lePoland lizadlala leArgentina kuthi iSaudi Arabia izadibana leMexico. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba iWorld Cup 2022 eqhubekayo kwele Qatar. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uMantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skala isibambiso sebail. Sasilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.